Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 5 kumpandula 2018 nguntungamili Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje,
2 billion or 1 billion ikhanya ngani imali encane sibili, but siyabe sinokwakwazi ukuthi bafuna ukuyisebenzisani leyo mali. Imali yokuthenga izimota, imali ebazayifaka ukwakha imigwaqo.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe uthi ukuze umnotho weZimbabwe uqale ukusebenza kuhle kudingakala amabhiliyoni amabili amadola. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana lomongameli wakwele China umnumzana Xi Jinping namuhla edinga uncedo lokuvuselela umnotho. Abasakhulayo be-MDC Alliance ababotshwe ngomvulo besetheswa icala lokuphatheka kudlakela bakhululwe ngumthethwandaba izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isi iphathamandla zogatsha lwabasakhulayo kumanyano we-MDC Alliance ezintathu ezibotshwe ngomvulo zisetheswa icala lokuphatheka kudlakela zikhululwe izolo ngemva kokuhlawuliswa imali yesibambiso i-bail. Abathathu laba ngumeli we-Highfield edalele parlamente umnumzana Happy Mochitsiba, umnumzana Chamunoro Amatka lomnumzana Mafaiti Mubayiwa. Uchitsiba wetheswa umlando wokutshotshozela udlakela ngaphambilini kokhetho, kuthi uMbayiwa loMatka betheswa icala lokuphatheka kudlakela olwalandela ukhetho. Elebilitane selikhethe umeli walo eZimbabwe omutsha unkosikazi Melanie Robinson. URobinson uthatha isikhundla esichiywe ngu-ambassador Catriona Lying yena osesiyamela elebilitane kwele Nigeria. URobinson ubemela ilizwe lakhe ebhanga lomhlaba ele World Bank. Unkosikazi Liang ngumuntu obesola kakhulu ngabantu abaphikisa umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa besithi usekhwapheni leZANU PF. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka uthi ukuze umnotho weZimbabwe uqale ukusebenza kuhle kudingakala imali efika kumabhiliyoni amabili amadola. UMangutshka uthi ulethemba lokuthi uhulumende uzayithola limali ku-60 billion ezakwelediswa amazwe ase-Afrika yiChina. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa yena uthi baphakathi kokukhulumisana lamabhanga akwele China ukuthi aboleke leZimbabwe imali engange-2.5 billion. UChinamasa loMangutshka bakuqula likamongameli Emmerson Mnangagwa eliseChina ebelilande umhlangano wokuqinisa ubudlelwano kwezenotho phakathi kwalelo lizwe lamazwe aseAfrika ophele izolo. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Amazwi kamanguje la ngatshengisela ukuthi uhulumende lo okhona kazimiselanga ukuthi asebenzele uZulu, ngoba nxa ngakade esebenzela uZulu okuqala kufanele bazibuze khona ukuthi amabhiliyoni la abadingayo nxa kuyi-1 billion le-2 billion kumbe abangathi bayayifuna nxa bengayithola izabe izabhadalwa ngubani imali leyo. Angithi uyabona ukuthi into yonke le isitshengisa ukuthi uhulumende lo kaplani izinto azikhangelise ngesilungu esingathi phelezi yifuture ngoba nxa bayadinga izikwelethu ezinjengazona ezi bazijiyela izizukulwane ezilandelayo ngabantu abanjani abathi bona bayakhokhela bakhokhela bekucabanga elihlo lalamhla bengacabangi ngelihlo lakusasa. Okunye engingakutsho yikuthi kada ngithi kule imali ukuthiwa bayitshontsha yatshontshwa abo mna ngakho i-15 billion kathi kungaba njani ukuthi ngaleyo mali bayayiletha kambe kulabantu abangatshontsha 15 billion bazayisa ngabe njani mna ngakho vele labo 75 years siwe ngabe labo 61 years kufiya phambili. Yizo izinto ofaka isikhathi ukuzibuza zona ngoba konke lokhu kusenzeka ekugcineni kwakho abazasala belo hlupho yizizukulwane ezizamukela izikwelete zabo mna ngakho bona sebethe badlule emhlabeni lo mbona ngazani ku-unfair.
Ele China lona singabona yini likweletisa iZimbabwe imali le?
Ye iChina ingakwenza ukuthi ikweletise iZimbabwe nxa ithe yayikweletisa iZimbabwe singakulibali ukuthi iChina lapho ethe yenza khona ama-business deals lamazwe ase-Africa ayiwenzi nje ngoba isithi hayi lathi sasicolonize siyafanana iwenza ngesilungu esingathi purely on business terms okuzabe kuzalandela ama-interest angikhona inhlawulo yangikhona iyabe inkulu okumangalisayo singakulibali khonokho ingakwenza iChina kodwa lapho ezakwenza khona yizizukulwane ezizasala zihluphekile ngoba yizo ezizamele zibhadale lezo zikwelete.
Osomabhizimusi bakwamanye amazwe babe sithi bafuna ukubona ukuthi ukhetho luzahamba kanjani sesingabona yini besiza eZimbabwe bezetshala izimali.
Kunzima ukuthi beze eZimbabwe bazohlanyela lezo zimali ngoba ukhetho lolu babekhangele ukuthi luzahamba ngendlela eqondileyo aluhambanga ngendlela eqondileyo kunjenje umnankagwa ulakho lokho esingathi ngesilungu yi-political power kodwa kala legitimacy yikho umbona namanje engabi le cabinet epheleleyo kule cabinet yabantu bangu-3 yena labasekeli bakhe ababili kungenxa yokuthi ulokho esazama ukukhulumisana labantu abe-opposition ukuthi eze ukuthi bangafoma angabumba yini uhulumende womanyana. Kunzima ukuthi sithi laba bantu bangabuya ke bathi bazohlanyela izimali zabo umumo unje i-situation eZimbabwe ngesilungu singathi ayikho friendly for i-investment.
Umnotho oqhubeka ungamanga kuhle Dokotela Mhlanga njalo sikhuluma nje zikhona izinto eziqhakathekileyo empilweni kaZulu ezigoqela ukudla esezisilela elizweni ungathini ngalokho?
Sabatshela abantu ukuthi uhulumende lo umnankagwa labo bonke laba bathi abayenze ikhulu abahlosanga kunceda uZulu abahlosanga kukhupha uZulu ekuhluphekeni akade vele ehlangana lakho.
UDokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe. Siphinde saxoxa njalo lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Kelvin Manduna.
2 billion no 1 billion ikhanya ngani imali encane sibili but siyabe sinokwazi ukuthi bafuna ukuyisebenzisani leyo mali. Imali yofuna uthenga izimota or imali ebazayifaka ukwakha imigwaqo ukulungisa ama-problems ethu ezesa lenye i-infrastructure. Siyabe sinokwazi ukuthi bafuna ukuyisebenzisani leyo mali. 2 billion imali encane ukubona kwami iZimbabwe needs much more than just 2 billion.
Singabona yini ele China mhlawumbe liboleka iZimbabwe imali le?
Kwakudala besibona abathi ama-mega deals avela e-China besibona i-China isebenza kuma-project atshiyeneyo for example i-Kariba. Angazi ukuthi i-China kukhanya ngani maybe lama-elections lawa or i-pressure from amanye amazwe njengeMelika khanya ngani kulokudonda mbijana imali ayiphumi as it was before. So asazi ukuthi kuzaphumani. I don't know ukuthi China after i-summit abayenze South Africa ye-BRICS layo ilamanye ama-month priority. So sizabona ukuthi kuzaphumani. Labo they're increasingly risk averse and they've been criticized ama-China ukuthi ngesikhathi bebefaka izimali in some countries which have questionable issues on government. So I don't know if that has cooled their interest in funding too many deals.
Osomabhizimusi basemazweni athuthukileyo angentshonalanga afana labo Bhilithane, labo Melika, oCanada, o-Australia singabona yini besiyatshala izimali zabo eZimbabwe?
Ukuthi beze kithi kuzathatha ukuthi thina senze ama-reforms mnumzane. There is no two ways about it. Abantu laba amakhampani abo they are slightly more risk averse than perhaps what we might see from Mama China. But because of a Kagel, Utama Ratings Agency, but teaming Zimbabwe, our Standard and Poor, our IMF, and their own government, Utama teaming Zimbabwe. Much my Huluman Day, America City, either Kuchizera is there, or Pagama travel warning, or City, I'm a senator, Pendu, City, Tabanga, my elections, all these in Kina. So, Yenunangakwa, they need to move much faster than what they are doing. Lose a reputational issue which have emanated from lay election, the violence and so on, which caused some reputational damage to this open for business project. Yeah, but we did not address that.
Si kuluma nje, so kuqhamuke ukusilela kwesinkwa kwezinye indawo zelizwe. Isamende siqhubeka sisilela. Intengo yezinto layo iqonga mihla lamalanga. Kodwa ngakwesinye isandla, uhulumende uthenga izimota esipha inkokheli yosiko. Ungathini ngalokho?
Angijabuli lokubona lokho. I don't think any sober Zimbabwean uyavuya ngokubona uhulumende isebenzisa imali in this way.
Umnumzana Kelvin Manduna ngumsekeli webandla leZANU-PF sixoxela ekhonapha kwele Melika. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana lo mongameli wakwele China umnumzana Xi Jinping namuhla edinga usizo lokuvuselela umnotho weZimbabwe wona oqhubeka ubhidlika. Kambe kukhona na angaphenduka lakho? Intathelizindaba yethu uGibson Bebe uyalandisa.
Ele China liqoke umhlangano lamazwe awezekazi le-Africa owe Forum on China Africa Cooperation FOCAC lapho elithembise inkokheli yalamazwe ukuthi izokongeza uncedo lwemali yokuphathisa inhlelo zawo. Kodwa ingcwethi zezombusazwe zithi ele China alenzi lokhu ngesihle, lizama ukuquluza inotho yamazwe awezekazi le-Africa ngoba udlewane lobu abuletheli lawo mazwe inzuzo beyamele ekuqileni okufunwa yiChina. Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe iChina isibulala umnotho welizwe ngokungaqhashi abantu elizweni ebuya lezayo izisebenzi kunhlelo zonke ezenziwa elizweni. Ngakho-ke ubudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili abuncedi ngalutho ngaphandle nxa uhulumende kalungisa indlela aziphatha ngayo lapha ixoxa labeChina.
Engikubonayo mina lezi nsuku yikuthi lobo budlelwano bunganabula lutho olubambekayo, kodwa buyenza ukuthi China ibe ihuquluza umkhono wethu, ngoba njalo nxa bebuya laba bantu abaseChina kabaqhatshi abantu bakithi. Yikho-ke ubudlelwane lobo mina mbona ngezani bulenzuzo kakhulu kuChina kulenzuzo kithi.
Ingcitshi yezenotho uKenneth Mufamba uthe kuningi okumele kulungisiswe iZimbabwe ingakayidinga imali China ofana lodubo lwenkohlakalo, njengoba imali le izabuya ibekwe ezandleni zamasela ehluleka ukusebenza enhlelweni zentuthuko okumele ziqondiswe kuzo. Uphinde wathi iZimbabwe kufuze ihlakaniphe ngoba akulamazwe akathuthuka ngemali ezivela eChina, njengoba beyabe bedinga ukungena emazweni ukuzocila abantu bebuyele kibo njengalokhu abakwenzayo eChiatswa naseMarangi beze betshontshe amatshe aligugu amadayamondi.
We do not need China. Firstly, Zimbabwe should fix its own problems, in-house problems.
Asiyidingi iChina. Ukuqala iZimbabwe kufuze ilungise udaba lwayo lobugwelegwele. Ingakadingi imali kwamanye amazwe, ngoba kuncede ukunikwa imali elizayitshontsha. AmaChina ebeselesikhathi etshontsha kubochiyatho. Ngale yikho-ke angiboni kule ngqondo ukuyacela imali ebantwini esizabathola besitshontshela ekugcineni.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Carter Matela uthe okwenziwa nguhulumende weZimbabwe yinto ebukekayo, njengoba iChina kuyiyo yodwa eyasala imile eZimbabwe ngemva kokwethesa izithezo zenotho ngamazwe aweYurophu leMelika. Uthe imali engathathwa ku-60 billion etshenziswe yiChina ingabiseleka nxa ingasetshenziswa ngendlela.
Ngilethemba lokubana le esikolodo esizathathwa uhulumende sizabhadalwa ngokugcweleyo, ngoba singakhangela isikolodo lesi sithathelwa ukuthuthukisa ilizwe jikelele lokuvula amafektari ayesevaliwe eminyakeni eminingi edlulileyo. Yingakho ama-industry angathuthuka, amafektari avulwe, inotho yelizwe iqale ukugiga njalo, ngilethemba lokubana lesi sikolodo sizobhadalwa ngokugcweleyo. Ubudlelwano esilabo lelizwe laseChina buqakathekile kakhulu, ngoba kumele sikhangele ukubana esikhathini iZimbabwe ilahlwe ngamazwe aseMelika hlanganisela leBritain, iChina yiyo ebisipha usekelo. Yingakho khathesi kubalulekile ukuthi singalahli abangane bethu bakudala, kodwa sihlanganise ubudlelwano bethu.
Uhlelo lokunikeza amazwe awezinga le-Africa i-60 billion lwaziswe yiChina emhlanganweni ewuqoqe yanxuswa yinkokeli yamazwe akuzikazi okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa e-Forum on China Africa Cooperation FOCAC. Umongameli Cyril Ramaphosa wase-South Africa uvumile izolo ukuthi okwakhathesi iChina yiyo ekhonisa ubudlelwano lobu obukhona, njalo amazwe e-Africa kumele adinge indlela abangalinganisa ubudlelwano lobu ukuze amacele wonke athuthuke, hatshi elilodwa. Umnangagwa ngomunye wenkokeli ehle yekuphela phezulu ukunxuswa ukuya emhlanganweni engakabeki iphika phansi ukuthi abeke idale labaphathintambo ngemva kokunqoba ukukhetho ngesikhathi uhulumende wakhe bikwa edinga amabhiliyoni amabili amadola, 2 billion yokusekela amasekithali ukuze enelise ukuletha imisebenzi ayithembisa uZulu ngesikhathi ikangasela ukuthola usekelo kukhetho olwedluleyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Isigaba secholocho ngesinye sezigaba zelizwe ezivame ukuhlaselwa indlala ngoba zingatholi izulu elaneleyo. Lapho elina khona landise ukuba linengi ligcine libangela umonakalo. Lonyaka insakavukela nanku uzulu walumango usephila ngokwabelwa ukudla. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakamuzi secholocho umnumzana Believe Gawule oyisiphathamandla seZanu PF.
Isimo sendlala sikhona, indlala yona ikhona ezigabeni la, kodwa nanzelela ukuthi ukudla lakho futhi kukhona kakhulu uhulumende ukulethile lapha ezigabeni lapha kuma-GMB, kwamadepo e-GMB. Wanelise into enginalela upresident ekhuluma ensukuzana ezidlulileyo wathi hayi, ukudla njengoba kukhona akulamuntu ozabulawa yindlala. Ngilethemba ngensuku ezilandelayo uhulumende seqala ukusebenza, ngileqiniso kuzarolla out inhlelo zokuncedisa abantu ezigabeni ngendlala ukuze ukudla kukhona. Ngikhuluma nje yinje kade ngidlule GMB lapha, ninandlela ukuthi ukudla vele kuningi kakhulu, amasaka agcwele GMB lapha, ukuthi nje kuseleyo kuphela ukuthi kwethulwe ebantwini kuhambe kuyefika ebantwini ukudla lokho.
Manje njengoba sasizwe esinye isikhathi abanye ikakhulu abakumabandla aphikisayo besithi kukhanya ukudla bona abakufinyeleli, kungakuliqiniso yini kakhulu sikhangele ukubana kulendlala embe ebuyayo?
Mhlawumbe kungabe kwakusenzakala izolo lokho, kodwa uhulumende le kamnangagwa akukho lokho. Njalo ngiyakuthembisa sibili ukuthi lokho akukho, njalo kusoze kube khona, ngoba umuntu wonke nxa sesifika embangeni leli ipolitics ngemuva kwethu, phambili intuthuko ukuseva abantu, yiko kona umnangagwa sopresident weZanu PF, khathesi ngupresident womuntu wonke eZimbabwe la, ukhangele umuntu wonke, imuli yakhe umuntu wonke omvotelele ongamvotelanga. Ngakho akula muntu okhethwayo ekudleni ukhululayo ngukahulumende. Uhulumende ngabantu bonke, namaxoxo lembangwa lenyamazana zonke ngiyuhulumende.
Kodwa bakhona abathi uhulumende weZanu PF nguye oyehlulekayo, nguye wenza ukuthi abantu babe lendlala balambe ngoba engelanhlelo ezihlenga uZulu. Ungathini nalo?
Ngivumelane labo, ngoba uhulumende kalala uhlelo lokuthi abantu balambe kwazi sesikhathi esidlulileyo. Kathesi kube abantu bebenikwa izihlanyelo, benikwa izifuyo ukuthi bangezelele izifuyo zabo, njengoba thina singapha emhlubulweni lowesile sikuregion le womileyo enhle kakhulu ekufuyeni izinkomo. Zitheliwe inkomo ukuthi abantu yabe lokhu zibuya nje kancane, inhlanyelo abantu bayayinikwa ukuthi bancedise ukuthi abaswelayo inhlanyelo ngokulimisa bancedise ekulimeni. Ngokunjalo uhulumende abantu iyabezama ngendlela zokuqeda indlala lobuya ngaphakathi kwabantu. Amvumelani la ukuthi uhulumende kala ndlela zokuncedisa. Yayo abalambayo njoba inkwankwa inje, abantu labo uhulumende yabancedisa njalo ngokuthi bancediswe ngokudla, kungakhethile ukuthi umuntu lowo ngwaliphi ibandla kumbe ngwalelani ibandla.
Siyazi ukubana isikhathi sokulima sisasekude kancane, kodwa bathini abantu kakhulu nxa sikhangele ukubana kuyakusilele inhlanyelo? Bayalungiselela yini?
Abantu bayalungiselela kwazi sekunje phambilini. Into ekade ihlupha konke lokhu yikuthi abantu kade bethola inhlanyelo isikhathi sokulima sesifikile. Abantu sebelime, abanye sebeke balima, abanye khona kade kuphambanisa le fertilizer kade iphuze ukuthi ifike. Kodwa kwazi sekathesa abantu i-fertilizer isiqalile ukungena ebantwini. Kulungiselelwa ukulima okulandelayo, le nhlanyelo isiqalise ukungena ebantwini ukuthi ngokunjalo isikhathi sezulu sesifika sithole abantu belungiselele belakho konke inhlanyelo kunye le-fertilizer lakho konke okudingakalayo ukuthi kubancedise kulima.
Isigaba lesi ngesinye siyaziwayo ngokubana abasakhulayo bayasuka besiya eSouth Africa kuyadinga imisebenzi. Kumi njani kwathesi kakhulu nxa sikhangela ukubana sekusiyalinywa? Bakhona yini abafana abangayenelisa ukuthi baphathise abadala?
Bakhona sibili, ngoba kathesi lesikukhangelayo kuliqiniso ukuthi abantu bakithi bonke abaningi kade besuka bebaleka bephaphatheka bese South Africa besiyazama ukuthi badinge ukungabaphilisa khona ngale njengoba imisebenzi lapha ibivele ingekho kuyaziwa khonokho. Sikhangelele ukuthi kathesi ngxa mhlawumbe bona abakhona bazabambelela ukuthi ngakuncibilika okuncibilikayo ngapha kuhulumende lo uhulumende kathesi okukhona uhulumende omutsha okokelwa ngobaba uMnangagwa, abantwana bathole imisebenzi. Abanye bakhona bayale bekhona ababathole izinto ezingabancedisa njengokuthi kusungula ama-projects nalana abahlanganisa basebenze ndawonye bazithuthukise bayenze impilo zabo zibe ngcono bekhona apha elizweni labo. Ngokunjalo uhulumende ke uyancedisa kakhulu kulelo hlangothi olukhangelene lokuncedisa ontanga. Ngokunjalo sikhangelele ukuthi imisebenzi yalo idaleke ngokuthi kuvuselelwa komnotho, ukuthi umnotho uma uvuselelwa ngalelo ndlela kwama-factory avulwe abantu bathole imisebenzi lapho abantu bengaza bathwala nzima ngokubaleka besiya cacha kwamanye amazwe enjengabo-South Africa.
UMnumzana Belief Gawule yisakhamuzi seCholocho, njalo uyisiphathamandla sebandla leZanu PF, obexoxa ecingweni lo Chris Kande wa Studio 7 ekhona le eCholocho. Abasakhulayo bakobulawayo babikwa beqhubeka ngemikhuba yokungaziphathi egoqela ukudakwa lokuya emacansini mahlayana nje befaka impilo zabo engozini enkulu. Intathelizindaba yeStudio 7 obathabile Masuku usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abasakhulayo bavame ukwenza amadili ngomgqibelo wokuqala izikolo zivalwa kanye langomgqibelo wokugcina izikolo sezizavulwa. Kukulawo madili lapho abalahla umsila batshakale benatha utshwala, ukunatha izidakamizwa, okunye okudakayo kanye lokuganga okwezinga laphezulu besenza okwemacansini bebaningi ababubiza ngokuthi ngamavuzuphathi. UDokotela Mbongeni Ndlovu ongumfundisi njalo oqoqe uhlelo lokuhlanganisa intsha yakobulakwayo esilahlekile ngokuziphatha okungelanhlonipho, izenzo zayo zingatshengisi ukuthi ubuntu busasekhona.
Lo kunathwa utshwala and kulento futhi eyenzakalayo khonapho kuyanathwa utshwalwa, kubhenywe lembanje, abantu bagcine sebelala, kusenziwa into zamacansini. And into le isilohlupho ngenxa yokuthi ungakhangela i Ministry of Health and ama statistics i numbers eZimbabwe as a HIV, uyakhayela ukuthi iMatabeleland South and iBulawayo in particular ngenye esingathi ngesikhiwa ngama hotspots lapho kule ma rates eHIV igcikwane angana tethuthu kulezi indawo zelizwe.
UDokotela Ndlovu uthi abantwana laba imali bayiphiwa ngabazali, enye bayazigcinela yona ikakhulu kweyokugada besiya esikolo. Abanye abatsha baqala ukuphiwa izidakamizwa ngabathengisayo ukuthi bejayele.
Into naleyo ukuthi abantwana besikolo babe benathutshwala besenza imidlalo leyi engcolileyo enthe yenzakala ngomgqibelo wokuqala nxa izikolo zivaliwe langomgqibelo wokugcina zingakavulwa. So kathe sibona ukuthi kulabantwana abangafuniyo ukuthi babheme imbanje banathi utshwala benza into ezingcolile ezinje kodwa njengentsha balamadlabuzani balomdlakadlaka bayafisa ukubana babe lokuthola indawo yokuthi bazilibazise ingela zidakaminzwa ingela dlakela so sakubona kufanele ukubana senze into enjengale ukuthi sidinge abantu abazayo besichayela amachacho esingathi ngesilungu yi-talent show kube le music and sibe labantu abazabe khuluma ngezidakaminzwa legcikwane HIV labantu abenza into ze counseling labantu abenza izinto ze HIV AIDS counseling family planning ama ingozi zokungena emacansini abantwana basesebancane izinto ezinjalo lokuthi silabo futhi abe Minister of Education esibacelile ukuthi babuye basenzele esingathi counseling ukwayisa abacha ukuthi bangabala kanjani amabhuku bengaphumelela kanjani ezifundweni njengoba ukhayela ukuthi iningi lakhona lisesikolo bazabe bebatshengisa khona oko singathi ngesilungu futhi i-career guidance yikho basically esikwenzayo khona ukuthi abantwana bathole ukuzilibazisa njalo bahlonyiswe ngezinto abangazenza empilweni yabo njalo bavikeleke ezintweni ingozi lezi ezenzakalayo ezezidakaminzwa.
Umnumzana Mthandazo Ndlovu owenhlanganiso e-Richard Bites Trust eyingcitshi yokuphathisa abahlutshwa yizidakamizwa uthi intsha isilinyazwa yokuswela ulwazi njalo ngemva kokungena kuzidakamizwa zicina ngokuzisola. Uthi ukuqala izidakamizwa lokhu kuvame ukudalwa yokuqilwa ngabangane.
Injongo yethu yokubana sikhulumisane labatsha sibabonise izingozi zazo izidakamizwa ngoba yizwe ezibaqedile ubutsha babo njalo ezilimaza ikusasa yabo. Kulapho ke sikhangele ukuthi sikhulume labo sibabonise ukubana izidakamizwa ziyingozi njani empilweni yabo lasesikoleni sabo nje besiyaphambilini sibabonisa umbono wezidakamizwa abangawaziyo. Ye, impumelelo yangkhona iyabonakala khathesi khathesi ngoba ikakhulu intshazi linyazwa ukubana ulwazi lwakhona kabalalo kungakho benza lokho abakuthi ngesilungu ku-experimenta entweni lezi kungangokuthi nxa sebelolwazi nxa ubahlalise phansi wababonisa ingozi yangkhona uyabathola bethi ngabe sikwazi ngathwasekele lokho bese kusithi ke nxa sibathole besaqala kunje kuba lula ukubana umuntu umncedise umkhuphe kuzo zona izidakamizwa ngama-programs esilawo njenge-recapites.
Umduduzi Dube ofunda esikolweni sabafana uthi bona bahlala bevalelwe ezikolo yikho befuna ukuthi bazikholisise ngalokhu abakwenzayo.
Yabona umcimbi thina sambele uthi sithona sivalele emabhoda ngalo. So now sipasile sicana ukugida la. Ukugida thina sikholise esikolo asitholi thina njengathi sifunde boys hayi yabo. So isikhathi sona lesana sokugida sasifuna sithona sivala stress free funa i-stress sikhipheke thina. So yikho kumele sigide silenge futhi kunzima lokhu akunzima ukubhala.
Insindaba phenduli ukuthi lokhu kulahleka kwabontanga kwenzakala kakhulu kobulawayo kodwa kwamanye amadolobho anjengesigodlweni seHarare kungabonakali kumbe kungenzakali egcekeni ngalolu hlobo. Ingozi yalokhu kakhulu yikudlwengulwa kwamantombazana asakhulayo kanye lokusetshenziswa kwezidakamizwa eziyingozi emzimbeni yabontanga kanye lokwanda kwemikhuhlane etholakala emacansini kanye lokuzithwala. Abazali abaningi lokhe bengazi ukuthi le yinto enziwa ngabantwababo ngala amalanga abanye njalo baqhubeka ngempilo bengagqize qhakala ukuthi kwenzakalani ngabantwana. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile ugqiba ke uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kodwa olunye udaba esingenelisanga ukulethulela lona ngenxa yesikhathi ngolwamalunga edalele ephalamende afungiswa ukuqala umsebenzi namhlanje. Kusuka lapho ke abantu abaningi bayabe sebekhangelele idalele cabinet idalele abaphathi ntambo phela bakahulumende elizakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekuphendukeni kwakhe kwele China. Siziphetheke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. osibalukhulu webhanga elikhulu leZimbabwe uthi ukuze umnotho welizwe uqale ukusebenza kuhle kudingakala amabhiliyoni amabili amadola. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana nomongameli wakwele China umnumzana Xi Jinping namuhla edinga uncedo lokuvuselela umnotho. Abasakhulayo be-MDC Alliance ababotshwe ngomvulo beseteswa icala lokuphatheka kudlakela bakhululwe ngumthethwandaba izolo. Dwakazomuhle kayehlukane litshone kuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo.